So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 kumpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba uFoster Dongozi obhubhengo lesithathu ubekiwe namhla emathuneni esanyathi. Njalo uhulumende uxwayisa ukuthi abake bathintana laye bayehlolwa igcikwane le-COVID-19. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukuthomba isiphathamandla salo kobulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama.
Kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambare.
Iningi lithi lifisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono ngoba bekungapheleki lula lo nyaka.
Singazi intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu, kuze kungasisini ngoba singe siphile singelazo into ezivala esifana esiphile ngazo njengenkupho isawudu ijukela khonoko uphethe umuntu uthi aphile athola nje ukuthi ngithengisa inkukhu yami ibisehle ukungithengela isepha yokungasahambelani. Kanti intengo ngaba ziyayehla kwanise ukuphila sikhanabo nothi sikhanda ukuphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Intatheli izindaba uFoster Dongozi obhubhengo lwesithathu eHarare ubekiwe namhla emathuneni esanyathi. UDongozi ubikwa etshone ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi zonke intatheli izindaba ezike zaba ndawonye loDongozi kumaviki amabili edluleyo eHarare, woBulawayo laseGweru kufanele ziyehlolwa ukuthi azilalo leligcikwane. Lokho kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu asebehlaselwe yi-COVID-19 bafika phose ikhulu 94 njalo labulala ababili eHarare izolo, okutsho ukuthi asebahlaselwa yileligcikwane selokhu laqhamukayo bedlula kancane inkulungwane 1.2000 labulala abedlula amakhulu amathathu 341. Emhlabeni jikelele igcikwane leli lilokhu limemetheka, njalo eleSouth Africa namhla lithi inani elihlaselwe yi-COVID-19 kulelo lizwe ele-14,796 ngelanga liphezulu selokhu i-coronavirus yaqhamukayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abahlasele indlu yesiphathamandla salo kobulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama, njalo udaba lolu sebelubikile emapholiseni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Ebusuku obudlulileyo kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambare kobulawayo ebusuku bayizolo bonovu. Njalo lokhu siyabazi abantu abenza izinto ezinjalo ngabantu abathengwayo abakhunga ngemali ukuthi behambe besethusela amalunga ethu lezisebenzi zethu, wenzela ukuthi wonke umuntu egoqa umsila benza abakufunayo. Cha, thina abe-MDC Alliance sesesaphekwa saqina. UShambare uhambe wayaripota emapholiseni, kodwa lanamhla lokhu akulalutho ngitsho lokutshengisa ukuthi bayazingela lawo abantu. Singabona thina amapholisa engenzi lutho sokukhomba ukuthi engxenye bavela ezibayeni zabo, ngoba siyazi ukuthi kulobudlelwana balabo abasebenza ku security forces abathi ngama uniformed forces bangavele babe lodlabana ukuthi hayi ngabe kwenziwe ngenye I section bayafinyela njengochongo lolo.
Lo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Izolo inengi linanze ilanga lekhisimusi lezihlobo labangani, abanye besithi akusafani leminyakeni edluleyo ngoba bengela kudla okweneleyo ngenxa yokuswelakala kwemali lemsebenzi. Umfundisi Angliston Sibanda uthi abantu kufanele bekhuleke njalo bebonge lokho abalakho ngesikhathi lesi se-COVID-19.
Ezikwakho konke umnyaka uphela thina sithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi sibe labazalwane bethu abadlulile, abagulileyo, abake baphathwa yileli gciwane le-COVID-19. UNkulunkulu wethu esimkhonzayo wabagcina badlula basila abaningi bakhona. Ngitsho lathi abafundisi kuye kwasibamba ama-results athi ebuya abuya 16 days sesasila kudala. UNkulunkulu usigcinile, sithanda ukumbonga kakhulu uJehova ophilayo ukuthi yena uthembekile. Kanti njalo kubuhlungu ukuthi ngaba abanye bethu izihlobo zethu kakhulu abazane bethu abanye balahlekelwe izihlobo ekade singakhonzilazo. Silabo gogo abagulileyo igciwane leli basila, uNkulunkulu wangenela basila. Kuyitestimony enkulu, sizisele imlomo eyinkulungwane yokuthi simbonge.
Umbiko wenu owekhisimusi yiwuphi?
Kubazalwane abakhonza uNkulunkulu, ngithanda ukuthi bazalwane, amabandla wonke emhlaba wonke jikelele abangizwayo, asibambisenini siqinise sisensukwini zokucina Jesu yeza masinyane. Kanti njalo ngiphinde ngicizelele ivesi elitholakala kuJohane sahloko 3 verse 16. Isisikhulumbula ukhisimusi, sikhumbula usuku uNkulunkulu abonisa ngalo uthando lwakhe lithi iBhayibheli, ngokuba uThixo wawuthanda umhlaba kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba ilowo lalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungunaphakade. Bese ngikhuthaza abantu ukuthi kasikholwe nini kuJesu kulindodana eyazalwayo inike lwenguyise ukuze izokuba ngumhlatshelo wokusifela. Asikholeleni kuJesu ukuze sithole impilo engunaphakade, yena basigcine, asilondoloze, asivikele. Ngiyabonga.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda esixoxelaye ekobulawayo. Kanti unyaka lo esesiwugqiba ubunjani kwezomnotho welizwe kanye lakwezombusazwe. Ukucubungula lolu daba siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleleni North umnumzana Belief Gawule endawonye lomgcini sihlalo eMathebeleleni South kubandla le-MDC Alliance umnumzana Solani Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ukuthi MGC Alliance yangena kungeke emthethweni ngila sikhathi ngilo isikhathi ngizamtshela because ngililunga le-National Council yonke isenza ngendlela bathi bona ngokwesaba abavukise ngithamisa namba sebesponsana labo makhubi bafuna ukudisturba kodwa bayabona ukuthi kuyafeyila lezi mali. Into ekhona engimangazayo ukuthi lezi mali abazinike MDCT konke i-corruption loko kodwa isikhathi sizabuya abazazibonela khona. Ugawulo wangikwazi ukuhlala kupetsholotsho elokugcina uzwile izini abantu besilwa futhi lifaka i-corruption ezinkweni konetsholotsho abantu abasilwa bekhuluma amagama amabi thina esintwini esingazi sithethile sithi futhi kwabobani bona abakhuluma basebecadela abantu i-corruption. Ugawulo yena ngokwakhe ukhuluma ikhulumela izane ngoba uyanda ngayuthi izinto kumele zifoliswa abantu umumbu yena ulawo so ike khuluma ephakeme ngoba iyasutha labantu abakhe ene ngendlela esibona ngakulo kuzoyenzeka solonge uhulumende wezano usekhona ama-policies ezano aso ama-policies afuna ngama-business people ngiku-business mina awula mali oyibekayo ebhenki bavuka beyitshintshile nxa i-red bavuka beyitshintshe yaba luhlaza badicide abelele ezindlini lama-costers abo. So yikho engikutho ukuthi khona abantu bezimba ngokuqakathekileyo kakhulu i-youth isikhathi sokuthi 2023 kusetshenzwe nzima ukuze kungene umuntu okwazi ngempilo. Ngithe ngizibuza ngathi i-G kade wasebenza kuphi ngokubana wayepolitician ebuya akakwazi ukusebenza kunzima ongakanani, bathatha ukusebenza kuye ukutshontsha lama-ministers akhe, including yena uGawule ngokwakhe. Kathesi abantu bakhala ngesinkwa, utshontshile wabeka eceleni sabangani bakhe.
Ye, ngaphambeleni kwalingxoxo mhlawumbe sizwe obekungafanelanga sikuzwe lapho ngizama ukulixhumanisa ecingweni, bekule ngxabangxoza mnumzana Gawule. Ingqobe isiku.
Ngala ngimtshele ubaba lo umoyo, zwana umoyo. Umuntu kade ukhuluma amagama yini kade ngisabantu bakulobhenzi ukuthi ngibavalele ukuthi imoto yabasendlela bathi ebesenza i-corruption lapha etsholotsho. I-corruption asiyifuni. Amagama la ngalaleli i-odo leyo yimi ngikhuluma ngibathuka. Ngisithi bagangile banika abantu izinkwa nobungani bekhetha abantu abanike yonke umuntu isinkwa. Ayiblokhi imoto lela ngalithengisela wonke umuntu isinkwa kade kukhona lapha. Yimi kade ngikwenza lo. Sina silungisela abantu asezilungiseli njengani ku-MGC Alliance. Lina liyasetshenziswa, linabantu abasetshenziswayo vele liyasasetshenziswa kodwa asenze li-achieve lutho ngokusetshenziswa kwenu. Uthi wena sponsa i-MGC yaye emagugu lesikhathi esidlaliswayo intatheni abantu abangene upresident we-MGC uthandwayaakabekwa siyabe singena ngapha into yakhona. Abantu bonke basukwa ngupresident ephathini yakhona bonke bayalwa. Okukhuluma ngumnangagwa nje ukuchitha isikhathi ngoba umnangagwa lo
ngasigqibela uhlelo mnumzana Moyo.
Baba Gawule, ngiyafisa ukukubona ngoba lami ngumlweli wenkululeko. Sasikhambe egangeni singakwazi ukuthi siletha ukuze benefita abanye abantu abafundi labantu abethu besifa ngendlala. Ngicela ube le Christmas enhle yokuyagola amacimbi ngobana sikwazi ukuthi siza kudlani lami ngizabanibhize emasimini ngizame ukuhlakula. Ngiyabonga. Lami ngiyabonga ngokufanayo Moyo, ngifisela ikhisimusi elihle. Uyazi njengomlweli wenkululeko ilizwi leli ngelethu sonke Moyo, akulelo leshiye lomunye wonke lo ongakazalwa la ileshiye elinganayo ilizwi lethu okumele sizilungisele thina sodwa, kungalamunye umuntu. Silwe thina sodwa, silungise thina sodwa ukwenzela ukusasa yezizukulu ezizukulwana zethu.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North, endawonye lomgcini sihlalo eMathebeleland South kubandla leMDC Alliance, umnumzana Solani Moyo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zifisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono ngoba oka 2020 esesiwugqiba uzithwalise amagabha avuzayo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kanye lendlala eqhubeke ibahlasela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lethu ukuqhamuka kwe-coronavirus kulibuyisele emuva kakhulu kulandela ukuvala kwelizwe nge-lockdown ngenhloso yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane okudala ukuthi iningi lilahlekelwe izinhlelo zokuziphilisa. Kungakho iningi elifana lonkosikazi Siphongile Masuku, isakhamuzi eNtebe eGwanda ophila ngokuthunga izikhwama ngamanqonqo, uthi ufisa ukuthi igciwane le-coronavirus lithabalale ngomnyaka ozayo.
Sikhulekele ukuthi alubani umkhuhlane lo uyaba ngcono. Izulu lalo line, sithole ukudla. Ukuthi nxa sithunga izinto zethu sithengisa, ke siqale sibone ukuthi siyenzani kulokuthi sicuphe khonapho sisidle. Ukwenzela ukuthi le banking yethu lengutshelayo ingayo siyithuthukise, sibhenke okuzwayo. Mhlawumbe umnyango ungathi siphela sile mali zokuthenga inkomo kubeyi.
Amazwi akhathekelwe ngunkosikazi yephi mshado, isakhamuzi eNsindo eGwanda North, othi ufisa ukuthi abantwana esikolo bafunde kungekho okubaphazimisayo njengalokho okwenzeka lelo nyaka.
Ngabe uNkulunkulu uyasisusela leli gciwana, kukhululeka abantwana ikakhulu ngokubana intsha yisisizwe sakusasa. Abantwana bathole imfundo ejiyileyo, hayi le imfundo ethole ngabantwana baka-2020 ibuhlungu kakhulu, ayiselahlonzi.
Esinenjalo isakhamuzi eNsindo unkosikazi Lacy Moyo uthi ufisa ukuthi izulu liqhubeka lisina ukuze balwisane lendlala.
Sikhulekela izulu, ayikho enye into esiyithandayo empilweni izulu ukuthi lingaba khona, sibuye silime sizuze ukudla. Uhulumende laye lobe sisiza kodwa kube ngcono, kungabi lokuthi abantu vele sesifa ngendlala.
Umnumzana Mbereki Nuku yena ukhalela ukuthi umnotho uthuthuke, intengo zempahla zihambelane lenzuzo yabo.
Esikufisa kakhulu ukuthi ngabe intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu, kuze kungasisini ukuba singeziphile singelazo into ezivalesifanele siphile ngazo njengempuphu, isawudo, ijukela khona kuphethe umuntu uthi aphile. Nxa sokungaphezulu kwezinto esizithola nje ukuthi ndithengisa inkukhu yami ibisehle ukundithekela isepha, kuyokungasahambelani. Kanti into ngaba ziyayehla kwanise ukuphila, sikhanelanga kunotha sikhanele ukuphila.
Unkosikazi Opha Mabhena osuke ebhalula kwa-14 ekwanda South uphila ngokuthengisa inkukhu, kodwa layo ukhala ngentengo ehlala iqonga.
Ikakhulu intengo layo iyesuke ikhwele kakhulu, le mali kazitholakali ngoba nxa engamabhondi kugcina isiba ningi kakhulu imali yakhona, kodwa nxa engamarandi aba kuba ngcono, kodwa lawo katholakali. Kodwa sokukhangelele khona ukuthi lathi siyabe sihamba ngomumo, nxa kungamarandi lathi sizithengise ngamarandi ukuthi senelisuke ethenge ezinye sithengele ukudla, sikhangelele ukuthi alubani kuba kuyatshintsha kube ngcono.
Umnumzana Gabriel Luphondo isakhamuzi semawane kwanda South uthi urhulumente kufanele abophe ziqine ukuze babe le mpilo engcono.
Urhulumente wethu abe ngumuntu ozaba lo mbono, azame ukubana khona izinto zingakhweli njalo, abone lokuthi khona imali yakhe le ayinika abantu, ibhondi lakhe liyasebenza ezweni. Okwalo nyaka lokhu sifile kakhulu ngoba ibhondi lakhe lisebenza, kusebenza imali yamanye amazwe. Thina abahlali beZimbabwe le mali yethu kodwa kayisebenza ekhaya. Ize sikhangelele ukuthi next year urhulumente akubone khonokho, wazame ngamandla onke ukuthi kube lo tshintsho.
Urhulumente uthi inhlelo azisungulileyo ezibaliso le-Transitional Stabilization Program, TSP, zidala ukuhlaliseka komnotho wakuleli kanye lokuqina kwamandla edola lakuleli lapho liqathaniswa lele Melika. Uthi njalo ukhangelela ukuthi umnotho wakuleli uthuthuke emnyakeni elandelayo ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 uzulu abe sekhomba ngophakathi, kulandelwa ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy, NDS 1. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Othilia Sibanda, isiphathamandla esibona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi abahlali baleli dolobho benzani ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Engunanzelelayo phakathi kwabomama labantwana labobaba abasebenzela lapha, imali abazithola yazenelisi. Lowa ukhangele uqathanisa lensuku ezidlulileyo sisakhula, uyabona ukuthi kulomehluko. Ngike ngaba phakathi komuzi phakathi kwedorobho, ububona ukuthi hayi yikhonokho nje, akufani lokweminyakeni, mhlawumbe kungezelelela i-COVID.
Kodwa abakhona abanye yini ababonakala beziphilela kuhle nje besenelisa okwakusenziwa kudala, okunjengokuthenga impahla ezintsha lama-groceries amaningi ezivela emlonyeni.
Abayenelisayo yilabo abalezihlobo kumbe abalemuli ezingaphandle kwelizwe, yibo kuphela abantu esingathi uyabona benelisa. Kodwa nxa ungumuntu ophila uphakathi kwelizwe usebenza khonapho, ngicabanga ukuthi akulula ukuthi uyenelise. Engunanzeleleyo ukuthi abayenelisayo ngoba phakathi komuzi lapho kuthathwa khona imali ezivela phecheya, yikho okade kulabantu abaningi belindele lezo zimali, okutshengisa ukuthi yibo kuphela abantu abazenelisa ukuthengela ikhisimusi.
Kahle kahle okulokhu kuhlupha kuyini okubuyisela emuva izakhamizi?
Okuhluphayo ikakhulu iqiniso elikhona yikuthi akula muntu osebenzayo. Abasebenzayo bona ababa yingcosana La yena leyo abayitholayo ayiyenelisi ngoba sikhangelele ukuthi leli kefu lizaba lifitshane kakhulu ebantwaneni besikolo. Lapho kuzathi kuvuphela umnyaka omutsha izikolo zihle zivulwe. Ungananzelela abazali abaningi sebelindele ukuthi bagcine imali zokuyabhadalela abantwana ama school fees. Ngangiqathanisa la kudala hayi kulomehluko sibili. Indaba yamanzi, amanzi lokho eluduwe edolobheni la Bulawayo lakathesi amanzi lokho ereshinwa asikawathola amanzi ngokufaneleyo lokho abantu betshitsha ezibholaneni besikha amanzi lendaweni ezingafaneleyo sesincedwa nje yinkosi ethe yanisa izulu lapho esikhongozela khona amanzi aseyiwo asesisiza lokuthi siwasebenzise
kuyikuthi uhulumende engancedisa kungaphi lapho abantu abangancediswa khona njalo kuyini okumele kwenziwe ukuthi kube lobubele
isisombuluko kuleli lizwe ukuthi kube lemisebenzi phose kubo bonke ontanga ungananzelela ukuthi ontanga abanengi vele yona into othiwa yikusebenza abayazi njalo lalabo abazisebenzayo kuba nzima ngoba abantu bayagijinyiswa phakathi komuzi lapho abathengisa khona lapho abazama ukuzisiza khona nginakana ukuthi makungalungiswa ezomnotho welizwe kulungiswe le ndaba nje zombusazwe yonke into iqonde kusuke i-corruption phakathi kwelizwe into zonke zingalunga
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Otilius Vanda isiphathamandla esibona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lelunga leqembu lomdumo werumba ele Masendu Boys. Sixoxa ke lo umbi wabo Brutus Ndebele.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngithanda ukubingelela mphathi wentambo, ngibingelele njalo isizwe sonke kuzo zonke nje izizwe zomhlaba wonke jikelele.
Sizwa kuthiwa lile dlalade elitsha.
Ye msasazi omhle, msasazi othandekayo, sithanda ukwethula idlalade elethu elitsha elika 2020 elisihloko esithi ziyabhavuma. Ingoma ezisithupha, ingoma yokuqala ithi yona Dimuhango eye Masendu Boys. Landela eka Madala Boy and Shining Fellows ethi yona uyaphika. Sekuthi esithathu iginyambila iginizambila ihlanganyelwe ngabaculi abaningi. Number 4 ithi yona ikorobela yona ke iculwe liqembu lecholojo Great Sounds. Landele esihlanu ethi yona amazwi omzali yona ke iculwe liqembu elikhulu iqembu ledumo Sounds. Buye futhi esithupha ethi nyalalani yona ke iculwe liqembu leMasendu Boys.
ingoma ethiwa Timuhango. Ingoma le layiloba kutheni wasichasela nje amafutshane.
Ingoma ethi Timuhango kusho ukuthi sisegangeni ke ngithe mina ngibhala ngihleli phansi nje uma ngibheke umfanekiso nje wezizalwane zaseZimbabwe sigcwele nje umhlaba wonke ngezizathu eziningi ezihlukeneyo. Kodwa ke kuleyo mimango uthola ukuthi kulobunzima esihlangana nabo singabantu. Uthola ukuthi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi umuntu afinyelele ekhaya ngenxa yezimo eziningi esihlangana nazo singathandi ngokungasikho ukuthanda kwethu. Kodwa ke kungumumo wezwe o umumo wezinto nje o wezenzakalo ezenzakalayo. Yikho ke ngayiloba ke leyo ncwadi eyingoma ekhuluma ngaleso simo. Yikho engakusho ngale ngoma ethi yona Timuhango.
Siyabona ukubana idlalade leli lingani lilabanye njalo abahlabeleli abaculi. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, ngempela idlalade leli linamaqembu amaningi abaculi. Lokho ke phela kukhomba khona ukuthi abaculi njengezithunywa zomhlaba. Abaculi isithunywa ngabafundisi namatitshela. Lapho besibonisa ukuthi sesingahlangana njengabaculi okubonisa phela uzwano, okubonisa ukubambana. Okusho ukuthi singenza lukhulu kakhulu ngokubambana. Kubonisa phela ukuthi abaculi banokuhlangana.
Uhumbi wabo Brutus Ndebele owemasendu boys oweqembu lomculo werumba abeledlalade elitsha. Sizaqhubeka ngalingxoxo ngomvulo ekuseni.
We Masend Boys silethemba liukholisile. Ngaphambilini belisizwa njalo umculo ka ND Ndona esithi December. Efisa phela ukuyabona abazali bakhe ngalesi sikhathi sekhisimusi. Kodwa iningi lithi alenelisanga ukusuka kwamanye amazwe lisiza ekhaya ngenxa yengxaki lokuphithizela okusemngceleni weBeitbridge Border Post. Okwenza kube lukhuni ukuchaza. Ehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intatheli zendaba uFoster Dongozi obhubhengo lwesithathu eHarare ubekiwe namhla esanyathi, njalo abake bathintana laye baxwayiswa ukuthi bayehlolwa igcikwane le-COVID-19. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukuthomba isiphathamandla salo kobulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama. Oliver Lelisayo, musithandekile mhlangano khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iyi nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.